Senengamu uveze lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eMedia Center eHarare namhlanje. Udubo lwenkohlakalo elizweni soluyisindaba phendule. Ngakho-ke ukhuthaza uZulu ukuthi aphakame alikane lalo kungakhathalekile ukuthi ungowaliphi ibandla.
Saka ndoda kuwavunza ma-leaders aya kuthi
ngifuna ukuyibuza linkokheli ukuba kuyini okwehlulayo ukuthi ihlangane. Udubo sibisibili olwenza lingahlangani ukuthi sikhulumisane kuyini. Kambe kudinga ukuthi uZulu weZimbabwe angene ezitaradeni atshengisele abantu balimazane ukuthi libone ukuthi kulesidingo sokuthi lisebenzisane. Angisho ukuba makube lohulumende womanyano lanxa ngingathingisani lalowo mbono, kodwa ngiyazi ukuthi bazathola indlela nxa bengakhulumisana.
Together they will find a solution.
U-Othello's gift siziba uthi limqotho lelo eselikhulunywa nguSenengamu.
Amazwi akhulunywa-ke ngugodwin Senengamu amqotho mayelana lokuthi-ke kube lokuhlanganiswa-ke kwamabandla kwaba umongameli bamabandla ezanu-PF le-NDC kuyinto eqakathekileyo, ngoba kuyikho-ke okuyenza ukuthi ilizwe lingayi phambili-ke. Sikhangelele ukubana-ke umnumzana Mnangagwa-ke lo mongameli Advocate Nelson Chamisa bayibo abathungela amabandla amakhulu elizweni. Ukukhulumisana kwabo kuyanceda ukubana lizwe liye phambili. Njalo-ke lokho kutshengisa ukubana-ke uGodfrey Senengamu ubona ukubana inhlanganiso yePoland ayisiyo engayenza ukubana abantu behlangane njalo engahambisa ilizwe phambili.
Kodwa umsekeli kanobhala ehlangothini lwabasakhulayo kuZANU-PF uMabutho Moyo uphambana lokuvunyelanwa ngababili labo okokuthi uMnangagwa loChamisa bakhulumisane.
Sihambile ekhetheni ngomnyaka ka-2018 ubaba uMnangagwa wanqoba lokubonisa abantu beZimbabwe bamnike ithemba, njalo ibandla leZANU-PF enika i-2/3 majority eParliament. Asingeke sithi abantu beZimbabwe bekhethile sibe sesithi thina hayi kumele kukhulunyiswane, kukhulunywani. IZimbabwe lilizwe le-constitution, iZimbabwe ilizwe le-democracy. Ngakho-ke i-democracy izathestwa njalo ngo-2023. Okwakhathesi abantu abavumela uba uMnangagwa kuse uba uMnangagwa lungise ilizwe.
Okudingwa nguZulu weZimbabwe uMoyo ethi yikubona isimo somnotho silungisiswa, hatshi ukukhulumisana kwenkokheli ezimbili lezi, ngoba singekho isizathu salokho.
Lokho okuthi umongameli welizwe kumele ahlangane lomnumzana uChamisa ukuze bekhulumisane asonto emqoka, asonto eqakathekileyo khathesi nxa sikhangele entweni eziqakathekileyo esifunwa ngabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe khathesi bakhangelele ukuthi isimo somnotho sibe nganeno, because siyananzelela ukuthi kulobunzima obukhona. Ngakho-ke uhulumende weZANU-PF usebenza gadalala ukuthi isimo somnotho sibe nganeno. Lokho ukuthi ubaba uMnangagwa umele ahlangane lomnumzane uChamisa asonto eqakathekileyo khathesi.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi lanxa kungumbono omuhle akaboni kusenzakala.
Kumele kube lolutho olwenzakalayo lwenza ukuthi konke koyithuke, bone ukuthi bobabili bebonta kusasaleki lapho emahofisini abo. Ubuhlungu kumele kube buzwakala kibo bonke kuyithuba, njalo kumele bonke bebe bekuzwa ukuthi nxa bengasangenanga ekukhulumisaneni kukho bonke abawini lutho, kulanto abayiwinayo. Kodwa-ke ngakho bonke kumele yabona i-situation okumele ibe khona ngiliyane yokuthi uChamisa ehlele ofisini yakhe kumele kubone ukuthi ma engasakukhulumisananga lomnankakho akawini lutho. Lomnankakho la kumele bone ukuthi ma engasakukhulumisana ngaloChamisa akulanto oyiwinayo. Yikho i-situation enjalo sikafikiliyo thina njengelizwe.
Omunye wakhe uSenengamu uLouis Matutu ube ngekho kulo mhlangano lanxa bekumele babe ndawonye njengalokho abakwenza kowakuqala, lapho ababetha khona amagama alabo ababikwa bekhokhela kwezenkohlakalo eZimbabwe. Uthethe leli thuba uSenengamu ukuveza uhlelo lwe-Zim First Agenda, lapho anxuse abasakhulayo bonke ukuba basebenzelane ukulwisana lemisebenzi yenkohlakalo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.